Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlanga nakweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Kwezihamba phambili. Kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 belo mkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 bazakwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ivandla leZANU-PF lithi lithola usekelo olunengi kwabatsha abagoqela besifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezine 4031 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya ku-4718. Ugatsha lwezempilakahle luthi abaphethwe yilumkhuhlane sikhuluma nje isebe 11,908. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela icoronavirus izolo njalo bangu-14,334. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,587. Ukukhwela kwenani labatholakala belomkhuhlane lo kuza ngesikhathi uhulumende esithi abantu abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 bazakwaliswa ukugada izimota ezithwala uzulu ezigoqela amakhombi lamabhasi. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethula kwemibiko uNkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wabaphathintambo izolo. Lanxa engatshongo ukuthi umlayo lo uzaqala ukusebenza nini, uMutswangwa uthe siyeza isikhathi. Wengeze wathi uhulumende uzasungula indawo zokuhlabela uzulu lijekiseni ezilindweni zamabhasi ukwenzela labo abalokhe bengakahlatshwa abayabe befuna ukugada. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kungabe kuliqhinga elingaphathisa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi bayehlaba bavikele umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumele sikuqaphele ukuthi abantu balamalungelo abo. Kuzafika esikhathini sokuthi abanye bale besitsho ukuthi bona balelungelo lokuthi banakekele imizimba yabo. Kodwa-ke thina siyakhuthaza ukuthi abantu bahambe bayehlaba. Njalo siyakwazi ukuthi imithi elizweni leZimbabwe kayiyeneli wonke umuntu. Ngalokho-ke kungaba nzima ukuthi ubambe umuntu ngamandla ukuthi ayehlaba kadibe le mithi yakhona ayiyeneli ngokugcweleyo.
Ukusungulwa kwendawo zokuhlabela abantu ezilindweni zamabhasi lamakhombi okukhulunywa nguhulumende ubona kusebenza yini?
Okokuqala ukuthi izindawo lapho okugadela khona abantu zinengi kakhulu. Emalokitshini sisuke emalokitshini abanjwe ngamawadi angu-29. Kambe ukuthi kungenza yini ukuthi koBulawayo zibe khona lezo ndawo wonke umuntu lapho ade gadela khona kuthiwe uzahlola ukuthi engabe ehlabile kumbe engahlabanga. Ngifake umzekeliso, nxa ngimisa umchova ngizihambela ngendlela kumbe ngihamba ngomasiye phambili, kambe ukuthi lapho emisa khona umchova kungabe kulo muntu oyabe emele ukuthi ngihlabe yini kumbe lezo zindawo kezo zindawo indawo nje ezisedolobheni phakathi esidikidikini lakiwa ama-terminus lawa nje avamileyo lapho kuma khona uzukho laba abagada ama-onda fithi bona kambe ukuthi bazabe kule ndawo lapho abahlatshwa khona yini kumbe kulo muntu omelele ukuthi ama-onda fithi ajibilika lapha bese bahlaba yini konke leyo yimizamo esibona ngazanthiwa iyisifiso esihle kodwa kunxa sesibuya-ke phansi ku-ground kungaba nzima ukuthi i-implement kumbe kwenzakale ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu abagadela khona ikakhulu nxa sikhuluma ngokugadelwa khona nxa sisedorobheni sisuke emalokithini siye emalokithini zindawo ezijiyeneyo kakhulu kuzahamba njani umuntu ophansi ecawuna jena letsholotsho umuntu ophansi kosikhobokhobo umuntu ophansi le etshelanyemba kambe ukuthi lakho kuyabe bekhona abantu ababalindileyo ezilindweni ngaphansi kwemthunzi yamachabela lamagonti bangabe bekhona yini abantu abazabahlaba thina sibona ngazanthiwa-ke konke lokho yizifiso ezinhle kodwa-ke ukuthi kwenzakale kuzaba nzima
uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka ephakathi kwe-16 lengu-17 lona luhamba njani liyababona yini behlatshwa
uhlelo lolo soluqalisile ikakhulu ezikolo lapho kulabafundi khona abaqotshwana bebanga eliphezulu kancane labe singathi ngama-11 yibo abangazanthiwa bahamba phambili nxa kusithi kuyahlatshwa bayafika-ke abezempilakahle babacele ezikolo khonaphana babahlabele khonaphana emaklasini kumbe eklasini ethize yabe ikhethiwe luhlelo oluqhubekayo abafundi ungantu abalwemukela kuhle kodwa laba sebethe baphuma ezikolo angikakubonisisi ukuthi kuhamba njani ngoba angikababoni besemagrosa kumbe bengaphansi kwezihlahla behlaba labo bantu emalokitshini kodwa sengingakunanzelela ukuthi ezikolo bayangena sibili basebenzisana logatsha lukahulumente olukhangele ngezemfundo ukuthi basondele ezikolo bathagethe laba abantwana abasafundi kakhulu abafundi A-level uhlelo oluqhubekayo so far sibona ngantwa kuqhubeka kuhle njalo labafundi abaningi bayakujabulela ukuthi labo bazafikelela luhlelo oluqhubekayo sibili ukuthi siyalukhuthaza ukuthi kubekele phambili labazali bakhuthaza abantwana ukuthi bahlatshwe bavikele omicron lo osengenile elizweni kukhanya ngazantwa uyi-silent assassin ubulala ethule njalo esikhathini esiningi uthiwa ungabona uzubona izibonakaliso zangikhona uvele uyabusulimele emzimbeni yikho-ke siyakhuthaza ukuthi laba abasesibangeni sokuthi bahlabe bahlabe labanye abadala balokhu bethandabuza ukuhlaba kabahlabe ngoba umkhuhlane lo uyingozi njalo ukhona usesekhona kwesikhathi eside
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso emela intatheli sindaba iYoung Journalists Association ithi iyathokoza ngokulahlwa kwamacala okuphehla uDlakela abeseteswa intatheli sindaba uHopewell Chingono. Amacala la achithwe inkantolo ye-High Court kuthange isithi abachuchisi behlulekile ukuvesa ukuthi uChingono wephula uphi umthetho lokuthi wakwenza ngandlela bani. Sixoxele umkhokheli walenhlanganiso uLeo Munende.
Njengenhlanganiso thina sithi vele uHopewell wayengela ecala kwakuyikudlalisa isikhathi kwakuyikumethusela lokwethusela abanye lokwethusela ezinye intatheli zindaba ezingabe zilombono ofana lowakhe babengafuni sikukhiphe babengafuni sikubhale babengafuni sikukhulume yikho lokho kwakusenzakala kuHopewell Chingono idale lenze into elunge kakhulu kodwa lalo idale liphuze kakhulu ngoba udaba lolu solilomnyaka lenyanga phezulu lukhona le lungenziwanga lutho
likhala ngokuhlukuluzwa kodwa uhulumende uthi intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile ngoba sowesula imithetho efana le-IPA lephosa ungathini ngalokho
ukukhishwa kwemithetho efana le-IPA akutsho lutho ungakhayela ngathi lesiselo sombuso esiqine kakhulu esingathi thina sigcina amalungelo wonke sikhuthaza uhulumende ukuthi ehloniphe amalungelo ethu wonke kodwa akwenzwa lokhu so ukuthi umthetho awukho kumbe isiselo sinjani awuncedi ngoba esiwubonayo ukuthi amapholisa lamasosha awusasebenzi phakathi kwemithetho sebesenza intando sebesitshaya sebesethusela bethunywa ngabadala abadala ithunywa abakhokheli belizwe so akutsho lutho lokho umbuso lo ka mnumzana emasolinangako uyazifananela lo ka Muyi u Robert Mugabe kundaba lezi ezokusebenza kwentathe lezindaba
ukuze ilizwe lifike kuzinga lokuthi ilani njengentatheli izindaba selisuthiseka selisithi hayi ingempela sisebenza sikhululekile akula kuhlukuluswa kuyini elingafuna ukubona kusenziwa
sifisa ukubona uhulumende ezikhipha endabeni lezi ezokusakaza ezikhipha ezimpepers ezikhipha ezeBC besebenze bezimele sifisa ukuthi efundile amapolice akhe amasocha akhe amaseyo ukuthi ehloniphe intatheli izindaba lomsebenzi waso sifisa njalo ukuthi evule ukusakaza elizweni evumele wonke olemali olemtshina yokusakaza ezisakaze ngihluleka sezehlulekile ukuthi lathi sithuthuke elizweni ehloniphe njalo amalungelo ethu ngoba esiubonayo ukuthi abantu abaningi ikakhulu izisebenzi zakhe zibona ingane intatheli indaba azilandaba la kodwa zingakwazi ukuthi hayi ukuthi kube lokuthuthuka yithi esiyabe sifuqa lathi sibhala ukuthi lizwe liyephambili
uLeo Monende ukhokhela inhlanganiso emela intatheli izindaba iYoung Journalist Association. Ibandla lezanu PF lithi lithola amalunga amatsha amanengi abesifazana abasakhulayo abayizicwicwikala ngokuthi ngama-slay queens ngesingisi ngenxa yenhlelo zaleli bandla lokhu kuvezwe umnumzana Joseph Chuma. Lanxa engababethanga ngamagama abanye osaziwayo asebephumele egcikeni besithi basekela iZanu PF kobulawayo ngomculi uSandra Ndebele kanye lonkosazana Sipho Masibuko owayeyimodeli njalo oqeqesha amantombazana kulumsebenzi. Nango uChuma exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Usekelo lukhula ngendlela emangalisayo. I was also pleasantly shocked simile ukuthi sobulantu kangaka abaningi kangaka asibefuna ukujoyina ibandlela leZanu PF including even women, you know, the kind of women abana esingabathi ngama slay queens labana ongeke wacabanga ukuthi they want to be associated with politics and stuff like that. Babuya in numbers in droves, they are really coming up. We are seeing young businessmen coming up in numbers in droves. We are seeing ordinary citizens coming up in numbers in droves. So definitely it's exciting. And it's something that I was like, wow, you know, and it's a good thing, it's a good feeling. Kodwa abantu bayasukuma sikuthi babuya bafuna ujoin iZanu PF ngoba abanye yabona into le eZanu PF it's about ukuthi wena ungakhipha that blanket of hatred esigcwele abantu abaningi ebusweni ugcina ungaboni into eyiyele iqiniso. There's a lot of development happening being caused by this government of ubaba uEdin Nangagwa. A lot.
Ungasinika umzekeliso wenhlelo lezi which is a culture mhulumende ezingabe zikhanga abantu.
For example, Kamera, the perennial issue Kwa Isangani, which was mooted in 1912 by the white men, it was never achieved. Come Ubaba Umgabe's time, it was never achieved. But look at where it is right now, just in these 3 years, Ubaba Umlangagwa and get offices. It's so much advanced. And Indoriana, can you imagine the green belt it will create from Shangani and Kwa Ikonangale coming all the way up to Ulawa, Amanzi, Azaba, Sekwana Ulawa, ngoba ukuthi industry vuke imasi ngathi ngamanzi ama companies amaningi the reason why they've closed down is because there's no water and there's no electricity. So once that question ngani a dam solves the issue of water, can you imagine the resuscitation of industry and can you imagine the farming opportunities ezenzakala u Bellville coming from Shangalo kuya all the way lokuthi amadlovu ufike lapho ko Blawe. There's so much irrigation, so we are going to have food security, which is another important issue in any economical sector. Kurwana deskuma Vision 2030 will now be easy to achieve. Once we have food security, once we have got enough water, and then once we have got electricity, look at Iwange, that expansion is almost done now as well. So we'll end up having a situation by Silama case that we need enough and end up having surplus. Look at the roads. They are being done. Most of the roads are actually being repaired as we speak right now. All all these are wonderful things, and people that really open eyes, and without uba lomona ukanye lukushe uyabona iprogress die ama naba bazama ukona yeza kurumbuka kurumbuka ngona pati umsebenzi uyawenza uyazama, and these things are exciting, and these are as intense as you know, even now untanga abonda ipati ama naba indawenza kaya nda it makes sense, and that's why they are joining.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF ubeqoxa le studio 7 ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi uhulumende uphakathi kwemizamo yokuthatha izimota ezatshiywa ngumuyi umnumzana Genius Ginimbi kaDungure ezibalisa iLamborghini leRolls Royce ngoba engazibhatalelanga imithelo ngemfanelo kuZimra ekuzingeniseni elizweni. Isayithi ithi uZulu usekela umkhankaso oqhutshwa ngamalunga Parliamente okuthi uhulumende esule umthelo we $50 afuna ukuhlawulisa abantu abalabo makhale khukhwini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Hello Studio 7 ngiphakathi shoko ewangi. Njani kona hapo imazene apeche ya hapo tina hapa uutu wa upe na mazizu lugalini imari aitola kari hafele akuranto noma eoto nji kamba kongi kuma kusia opposite direction no abantu kasizamene ngamandla onke abantu kabavote ngeqiniso akhona lokuthi kube litshelwa manga esikhathi sonke hayi no
ivuka njani balaleli bestudio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu ekutshwana eFrancis Town ithi kunjani lapha elikhona ngaphi ilanga liyatshisa sazi lonyaka ukuthi kanti uNkulunkulu silahlile yini izulu kasiliboni ekhaya lapha engizalwa khona emalungu elupane ngivusa umama ngunanhlanhla kumatshivuvu ngivuse lo nkosikazi wami umampofana ngivuse lo mdala wami unkomo uRJ ngivuse lo mdala usaqhulana undivula uAfrika Chuma ngivuse lo malume wami uPaul Ngwenya oyinyanga ngivuse lo mza wami uJabulani Ngwenya uthanda utshwala ngithi ngivusa ngihlanhla owemalungu owakwamatshivovo khona phana koncuve ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke amen.
Ye kustudio 7 ngiyabingelela kubasakazi nakubalaleli ngithi nansi indaba kaDisemba phithiphithi bazali kube nekhaya vele siludubo dubo lwakithi lolo asazi ukuthi lungenziwa njani bazali ivoti asazi ukuthi ivoti yasebenza izosisebenzela na ngoba labana abantu ngathi ngompeta nje when comes kule zinto zamavoti ungathola ukuthi sebeqedile vele bona ngamavoti ka-2023 izali ifuna ukuthi nawo la abantu esithi besimele nabo bahlakaniphe angithi abanye bavele kade basebenza naye izali so kufuze ukuthi behlakaniphe njalo imajority ngapha ngaphandle kwelizwe abantu njalo angeke basuke ngabe betshiye imisebenzi bebhalisele ukuvota phela yonke le minyaka sidla ngapha eMzansi so uthiya lapho siyabhalisela ukuvota futhi khona ngani hayi sesiyi-stress futhi sesiyi-stress njalo abantu sokufuza ukuthi ngesikhathi sokuvota begade futhi bebuyele ekhaya bevota angibona ukuthi kungakwaniswa abantu abangaki khona lokho angiboni be mina wami umbono bekuyikuthi khona na angazi bona laba abahola abasiphetheyo ukuthi kukhona yini abangasi zamela khona ukuthi abantu kube lulu ukuthi bekwazi ukuyabhalisa emakhaya bekwazi ukuyabhalisa okanye kube nama-polling station khona apanegedini abantu befike bebhalise kwambana bejeke bebuye emsebenzini ngoba ngapha yikho lapho esidla khona phela siyabonga ngoba ngiqophile lo ethembisi
balibonani bantu abadala Bantabahle shuwa siyalibonga kakhulu uhlelo lilwenzayo umsebenzi elowenzala uphiwa uNkulunkulu shuwa nina elikhulumayo kustudio 7 mina engikhulumayo uNcube Mafi ngiphuma ayelecholocho nzalele cholocho ngibonga shuwa inamba zenu isithethekeli nankwa endani katate gulomsigana ngiyabonga kakhulu umsebenzi elowenzayo uNkulunkulu angani ngale practice eligcine insuku zenu ziyande siyazisizwa into eziningi esijeneyo kusa kwamalanga suku zonke ngo-past 8 sihlangana lohlelo lenu sisitshela izindaba ezikhona elizweni ngamazwe ngamazwe ajeneyo sibonga kakhulu siyezwa sibi lezindaba zamazwe ukuthi ilizwe ngelizwe kuphilwa njani kakhulukela ezimbabwe yilo lokuqala lile ndlala luloduwa lilamali ligcwele ukuyanga asikwazi sho ukuthi tungamile inkomo ukuthi shiwa lokhu sizaphephela ngayo asikwazi izihlobo zethu nabangane bafike bachiya kunjalo singazi ukuthi kuzaze kulunge nini so hhayi ngithe ndikhulumise shuwa lapho elihlala khona uNkulunkulu ebelani lapho elilala khona uNkulunkulu ebelani elibusise lanini lanini kuze kube phakathi amini yabonga kakhulu tungami inkomo ukubonga kwenzela abanye bona abesebenza labo wonke ngithi into engabakhulumisa inkosi yababusise
enda ndiko rumelisa abasakazi bothe basitio 7 nabalali bothe ndithi prepani ngaye COVID ikubulaya vathu zvino ndithi pangane zimaski na social distancing shumise na sanitizer ikubulaya COVID ndikori apa ndikorera vathu vamatepereendi vakuchiswa uvava na vathu pambuso ngaye party ya ZANU-PF ikubulaya shango ende ikubulaya shango zvino khoyo operating pofu ndi muthu wamawechindeveleni zvino ukujera vathu brazi vathu vasindeveleni kojera vamuthu vasindeveleni brazi zvino vathu vasindeveleni vachite gai vakojera zvithu zvote zvasindeveleni bulawayo vojiya kudzara vathu vashoneni pebrichi vojiya kudzara vathu vashoneni nagai nagai wange nagai nagai vojena zvino richise hani vathu vorina tikuchisa uvava namavhenda akuchisa uvava namasuta akuchisa uvava richise hani shango shangoni ravorina ivombirai meseji iye panda veife nabone pokemo hati naye wotatiwa asafari na ufana na tri hey voice message ndikombera ripare vasazi kwa studio 7 ndikombera nda
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi umthethwandaba weMelika wethule isinqumo esivimba umlayo kamongameli Joe Biden obamba izisebenzi zikahulumende wakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. I-AP yona ithi kulezibotshwa ezingamachumi phose amane 38 ezifele engozini yomlilo kwelinye ijele esigabeni seGitega kwele Burundi izolo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden ukhulume lomkhokheli wele Russia umnumzana Vladimir Putin okwamahola amabili izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumele amabutho akhe ukuyangena ngodlame kwele Ukraine. Umbiko wethulwe isigodlo sikaBiden iWhite House uthe uBiden uxwayise uPutin ukuthi engavele enze lokho iMelika labangane bayo baza kwethesa ele Russia izijeziso zenotho baphinde bathathe amanyathelo angavezwanga. Ukukhulumisana phakathi kwababili laba kuza ngesikhathi kulembiko ethi uPutin uqoqa ukuthumela amabutho akhe ukuyahluthuna ele Ukraine alenze ingxenye yeRussia. Umsakazo wakwele Russia ORT wona ubike ukuthi uPutin utshele uBiden ukuthi akumelanga umanyano weNATO uthumele izikhali emazweni angcelelane leRussia afana layo iUkraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele incwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi lanxa ubaba uBiden ubekhuluma loPutin kodwa ubengakhulumi loPutin, ubekhuluma labangani beMelika, ubekhuluma labantu beMelika. I-foreign policy ye-America i-domestic politics as well, ngesiNgisi sisho kanjalo. Usuka akhulume labantu beMelika eziveza engumuntu oqinileyo. EMelika sokwaba ligugu ukuthi uPresident abonakale engumuntu omelana leRussia leChina kanjalo. Le-Iran kuba yinto nje siyajwayelekayo, yaba yinto yepolitiki yaseMelika. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe lokuyana akula nguquko okungayenza ekucabangeni kweRussia. Baya kuzwisisa beRussia ukuthi ukhuluma kakhulu labantu beMelika.
Sikhuluma nje iRussia iphansi kwezijeziso zeMelika. Ubona ukwethuselwa ngezinye izijeziso kumethusa yini uPutin? Simbone ededa alubana ngempela ubejonge ukungena ngodlame kwele Ukraine.
Izijeziso zenotho ngeke azesabe uPutin nxa kuyikuthi uqathanisa izijeziso zenotho lokuthi iUkraine ibe phakathi kweNATO. Umbuthano wezempi wezomvikela okuthiwa yiNATO, North Atlantic Treaty Organization. Ngokuba yinto ebangwayo yona leyo i-expansion ukukhula kweNATO isiya emingceleni yeRussia. Nxa ngabe iRussia izabona ngale kocingo ngale komngcele sekule NATO ayisozi kwamukele khona lokho. Kuzaba yinkinga vele enkulu kakhulu. Kanti ke kuhle ukuthi kwayona iNATO ukuze ibe loncedo ibe lalapha engadluleli khona. Ukuze kube le world peace kakunceda ukuthi uexpande ucine usugqagqele iRussia kuyenze ize icine ithatha amanyathelo ayingozi angacina edala impi emhlabeni. Ngakho kumele bobabili bacabange kangcono, kodwa kangiboni ke ukuthi izijeziso zenotho nxa kuyikuthi sekulengozi ngempela iRussia eyibonayo yokuthi kunational security yayo sekulengozi enkulu iyabe iyaqhubeka. Kodwa kathesa ngiboni ukuthi ile njongo yokuhlasela iUkraine bona sengathi kuyingxoxo ekhulunywayo.
Kulokwesabela ukuthi ukuxabana kweMelika leRussia kungagcina kubangela impi phakathi kwamazwe omabili. Ubona kufika kulelo zinga na?
Angiboni ukuthi kungafika kulelo zinga ngokuba womabili amazwe ayakwazi ukuthi kalikho elingasila empini nxa esilwa womabili. Alikho elingayiwina impi. Ungakhangela izikhali abalazo lezo kuthiwa yi-nuclear. Ayimelika ngeke iphile, iRussia ngeke iphile, kanti kakupheleli khona lapho, iEurope ngeke iphile, amazwe amaningi ngeke iphile, ngoba nxa sekuhlaselwa kuyahlaselwa labangani balawo mazwe. Kuyinto izikhali lezenuclear yizo ezenza ukuthi kungabi le Third World War. Kangiboni isenzeka ngoba phela impi yeMelika leRussia ngeke iyeke ukuthi cine impi yomhlaba wonke. Ngakho kungaphela abantu emhlabeni. Nethemba ke baza bekhuluma besethuselana besiza zonke leziyazinto, kodwa ngeke baze bafike esibangeni sokuthi baye empini. Baza bebelokhu bevikana ngoba kuqakathekile kubo bobabili lasemhlabeni ukuthi bangayi empini, ngoba ngeke kusale umuntu emhlabeni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe. Sizibhethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 belomkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 baza kwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ivansa lezano PF lithi lithola usekelo kwabantsha abagoqela abesifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.